So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla zikuthunqwa abakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele.
Abanye bathi umfundisi wemidlalo yokuzilibazisa uKhonti Mhlanga obhubhe izolo kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Ube yivisisi kamera, ube yidirekti kamera umntaka, ube umdirekti u-editha manje e-editha ilokuzeni imininingwana yakhe.
Umanisipala wakoBulawayo uthi imitshina empompa amanzi imisiwe ukusebenza ngoba isalungiswa okuzabangela ukusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Idolobho selimile ukugezisa amanzi nokupompa amanzi encema waterworks lasefenil booster station, pump station esesigodini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lilandule imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Sokusele inyanga nje eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka sokusele isikhathi esingaka kuyabe kunyakazela amabandla ezombusazwe ebhodabhoda ngelizwe edinga usekelo. Kodwa okukhona kathesi kubonakala njengani ukhetho lukhatshana ngoba amabandla phose wonke engelamfutho oyake ubonakale ngalesi sikhathi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change koBulawayo umnumzana Sweden Jurowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele. Ongananzelela mfowethu uMo Blessing Ali ube phathisa kakhulu kudaba lwe voter registration ngapha koBulawayo uLangelihle Zonda Dube lo wabulawa ngabantu ababe bedinga imali. Asikabi leqiniso ukuthi abantu laba bedinga imali umbeni abantu ababe thunywe yiyona iZANU-PF. So ngananzela uMo Blessing Ali lo Zonda bonke abantu ababephathisa kudaba lwe voter registration. So sesibona ukuthi kungangcono okwathesi ukuthi nxa senza izinto zethu singakhulumi kakhulu kumphakathi. So alisiloqiniso ukuthi asikhankasi. Umkhankaso ukhona kodwa siwenza ngezinye indlela. Themba laba kuNational engisebenza labo bayavumela nalowo mbono. Hatha lisiqinisa into evele ikhona ukuthi umnanga golodlakela nxa sokungena endabeni zokhetho. Angazi ukuthi abanye kwamanyamazi bambukani umuntu owenza imisebenzi njengale esiyibona emibi kangaka. So kwakathesa hatha ngalisilo qinisa ukuthi thina asikhankasi. Ngithemba labo bantu babekhayelela ukuthi bebone indlela sebe sizenza bese bethumela abantu abazovota izinto manje hayi okwathe si bakhayela amehlabanzi.
Manje kungani ugaja lwezokhetho iCommission yeZEC itshengisa ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota ezigabeni zakoBulawayo leMathebeleland, akutshengisi na ukuthi amalunga enu amadolonzima nzima kudaba lwezokhetho
ngitsho abantu abaregister ungananzelela baba yi 22,000 bona phose kufika kubo 30,000 ungananzela ama figures yeze khona lawo bafika kubo 22,000 ababhalisa ukuvota le mboni inumber le ibiphezulu kakhulu ngoba singakhayena susela uJanuary izeki bibona ukuthi abantu nxa sebesibalele dlabuzane bese bekhatha bethi iprogram siphele bafake u 1 month ubasazivele isikhalo sikhala ngokuthi izeki imele ihambe ezindaweni lapho okuhlala khona abantu ngoba kusuka kudule kakhulu ukuthi abantu begade besiya khona le ezeki so izeki ele esiyisolayo athi ukuthi sisole amalunga ebandla sonke isikhathi nxa bengene ebantwini bona bezeki befaka ona lana ama biometric voter registration tents and equipment into eyenzakala ukuthi bahlale endaweni umbeni ivike yodwa kumbe behlale inyanga eyodwa khona kana kwenza ukuthi abantu abalutshwane bebhalise kuyabe ufuna ukuthi vele behle bebekhona ezindaweni thina lathi nxa sikhankasa sesikwazi ukuthi izeki ikhona zozananzela seza ubuhlungu kakhulu bevala ivoter registration ngo-April ngoba abantu abaningi basebe sasesi sesilomkhubo wokuthi singena ezindaweni lezimota abanye sibaphelekezela njalo sidinga izimali ezokuthi sincedise abantu kodwa bona bezeki bengabona vele sesisebenza bebona thina vele sitshaya umklomelo into abayenzayo ukuthi bavale
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo induduzo walokhe qhubeka kulandela ukuthona kwamlobi uKhonti Mhlanga obe yingcwethi kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo abanye bathi imisebenzi kamuyi ibikuzinga eliphezulu okokuthi kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iningi lithi uMhlanga ube lothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa lamasiko njalo ubelwela ilungelo loluntu ikakhulu abemthwakazi uke wabotshwa ngenxa yemidlalo yakhe ebiphoxa umbuso ongakhululekanga incwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu wasebenza eholwa nguMuyi emakhosi theatre kobulawayo uchasisele usithandekile Mhlanga ukunengi ngalolu daba
thona kukaMhlanga yikuthona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe yebo bekhulile uMhlanga kodwa bengakagu ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje uMhlanga obendele emsebenza obufunda kuMhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ngakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima so aso umuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala bethi nje maye ngena emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant ne-bar for 2 years ngangakaze ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane idrama maye ngena uya e-ofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenza esenza ama-project so ubecilile cili emsebenzini ethi maye ehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general ubukholisa ukumlalela uMhlanga maye evula umlomo ekhuluma nge-art angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama but ugcine sengumuntu wanobebhakatishele emazweni esenza inkalakatha zezinto wakhipha ama-productions amakhulu eqala ngestage odabula phu onansi lendoda uthe esuka lapha engena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalakatha zamadrama mpela ayezokudlala of course wenza nezinye zepolitics ezifana nabo members only nabo good president ezakuthi nasezimbophisa nangamaphoyisa but zamwinisa ama-awards amakhulu akho so bekukuhle kakhulu ukusebenza loMhlanga and sizohlala simkhumbula
abaningi bathi kuningi abakufunda kuyo kuye. Singathi lokhu kungabe kuchiwa ngabantu abaningi elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungelansolo.
Yebo kakhulu umhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share in knowledge ye drama ne music. Umhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art. So bethi manga ekutshela nge music umangale, engokutshela nge drama umangale, uzathola ukuthi futhi i knowledge yakhe ibe broad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ube izwisisa icamera ube direct icamera umhlanga ube mdirect editor mase editor ilokuzeni imnilingwana yakhe kube mnandi kube njalo ube ku director noma nawo li ekuphuza ukuthi impela lapha umuntu lo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo one void obayithu wonke lo wonkana umhlanga eZimbabwe. I think wonke umuntu nje bemazi umuntu lana owazivule indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho wayivula kunzima kukhulunywa ukuthi Mathebele ndimarginalized. Yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje. Khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu mpela endabeni zoku-editor abalobayo abafana nabo raised on buyer abadirectayo abafunda noku-actor abafana nabo Petisa Isithole noThembi the wife who was a great actress ekudatha agcina ukumbona kodwa ngumuntu obe-actor kakhulu akazange athanda i-TV uThembi akazi kwasuka kwathini wavele zithandela i-stage but wathi mambona phana ubona ukuthi nansi i-product kamhlanga enza inkalakatha zezinto. So asomuntu wokudlala lo odlulileyo kushona ilanga njengoba ngishilo eliyinkalakatha and abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of umhlanga mhlawumbe singathi nayiyo ilokhu ingqoba siyele yona kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art kuza kuba uhlunga emoyeni kamhlanga.
Lo ngubheki Lizwe Ndlovu ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zemalokishi amaningi akoBulawayo siza kuba lodubo lwamanzi oluqale izolo ngoba imitshina yokupompa amanzi la isalungiswa. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampofu utshele uPraxedes Jeremiah weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema Waterworks lasefenil booster station pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasicontinue until 6 ebusuku and uaffecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubu lokuswela amanzi kusukisela namhlanje?
Indawo eziningi ezikubulawayo ezisupplya i-reservoir lezi ithuli i6J i-rifle range the criterion asozes benelise uthola amanzi ngoba sesivalile kungala ku-treater lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi amanzi ngani ngakabi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela manzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezigqakathekileyo?
Lama-browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapha hambe thela khona. Phinde njalo sibe lama-water kiosk lapho sizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-bowls lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Lo-ke ngunkosikazi Nesisampofu, isikhulumeli sikamanisipala wakoBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Uba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi usethembise ukujezisa kalukhuni abantu abalezibhamu ezathengwa ngokusemthethweni kodwa bezisebenzisa okungalunganga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhalwa impi yenkululeko obelesikhundla sikaBrigadier General Kubutho uBenjamin Mabhenge obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMabhenge ubikwa wayaqeqesha ezempi kweleTanzania wasesiya eMozambique lapho alwa impi evela khona. Uzabekwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Ukwa manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Msakazi sakubona msakazi ngithanda ukubingelela abasakazi labasakazelwi ngendawo zonke nje jikelele zomhlaba lapho ngabe kulaye wonke umuntu omamela iStudio 7 ngithanda ukumbingelela ngithanda ukuthi lami ngithi fahlafahla ngendaba yalubaba othi uzafakaza yena uzethula ufakazi bokuthi umnankagwa kazanga dlwe ngule losisi bufakazi bani uzafuna kwethula ufakazi ethi mina lo sisi ngathandana laye ngamfice seseyintombi esaphelele ukuba yintombi kwakhe. Ikho ufuna ukukutsho yini na ngoba asibazi phela thina obunye ubufakazi okungathwa umuntu engathi hayi lo muntu yena kazange athandane laye lo muntu kazange obungathi lo muntu kazange akadle ngoke ngaphandle kokuthi umkazana lo ngamfica mina seseyintombi intombi ephelele yamandla bele ayezwa manje ithi intombi ephelele ukuthi ngiyabe ngisitho ngiyabonga umsakazi.
Salibonani bathakazi beStudio 7 ngiyalibingelela labalaleli bonke ngithi philani ngenkosi bese ngikhuthaza abalandeli bonke besisisi ukuthi singumanile register ngokuneki. Thina sikhuluma sesiregistile sesimelele khona ukuthi usuku luqanjwe kuphela lufike siye vote. Lingakhalakhala ukuthi amabandla akabamba namabandla right ehlukene so senzele ukuhlekana kuhle. Abanye bezuzo 10 nanga umonzuru bezenza indoda. Kodwa khangelani uzuza 3 yake zuze 1 yake zuze 10 ahlekwe soyekela nina amabandla igijime so ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu laba abalabantu yini ngoba lingathi kabamba nesaso omunye uzathi abantu bami babawinisa ubani thina kusisisisi baningi singakhuthala kuphela sekele ukudonda sumeni sevota khona ukukhuthaza upresident wethu uzongena ichamisa sikhathele ngezani PF khathethi izibhedlela kazila mithi bona balatsha out ama teacher bafuna ukuholisa abantwana bafunda out so thina yite sifelwa yite siluza so lo ngumnyaka okugcina ukuthi singadlala lokho ukuthi shiyona lokho ubona umuntu lomhawu abantu babekhala ngezikhundla babanga izikhundla instead belungisilizwe so sasikhathisa ezikhundla lezo khangela ngokwesikhundla ngokwakhe lokho thina vele ukuthi shiyona kumbe kwini yasukusebenza into esifuna nguchamisa lokho ama structures lokho ukuthi uthwa hey ama structure okudingayo ngokwakhe thina into esifuna yelo nguchamisa angaza yenzena angaza yenzelwe ngathi bemkhulume kubi bethini vele abangekile besiguqule ngoba thina sithanda uchamisa endivele nguye simbona ukuthi uzokhulula ilizwe leZimbabwe abantu bethola ukufuna so sithi phambili ngochamisa ongafuniyo kayekele lokho ukuthi ye wathatha amandebele izituta wena ohlakaniphile hamba uvotelo wakho umuntu sibone ukuthi uzozuza abantu abangaki after ama elections ngoba thina sidlali phela lo ngumnyaka ocina kudlalwa lo sibe silokho esiqhubeka sincindezelwa silamba abantu bethu bengafunde phela izani ngabiyele embusweni next year izimfundo ziyafa izibhedlela ziyafa so kumele sikunanzelele khona lokho singagijimisa izikhundla kasigijimisele ukuzwela izizwe futhi abantu lapha abantu abaholi abantu bayakufa so ungagijimisa isikhundla yena lo ufuna ukumfaka isikhundleni ogijimisa isikhundla ufunani esikhundleni ufuna ukuzifida la so asifuni abantu abagijimisa isikhundla sifuna abantu abakhangela ukuzwela abantu beZimbabwe ngiyabonga
awu studio 7 balaleli labasakazi awu siyathokoza kakhulu indawo elisethuyazwa nabantu ngicela nje le kodwa idluliswe le ngiyabonga kakhulu nzama ukugqugquzela ontanga kakhulu ontanga uyabona umuntu omdala la nxa engayekeli ukuyevota ta lokwamso kuphelile ontanga basesele ndime ndasafani beyidlale abakunanzeleli ukuthi isikhathi sabo basidlalisa nxa besenza so ukuhlala besemzini eSouth Africa ukuhlala besemzini eBotswana kabananzeleli yini ukuthi okuyiSouth Africa kuyoba kwaqalisa ukwenza ezinye izigandane kusifo Elvis Nyathi Operation Dudula kwatsha abantu abaningi kakugcinanga laphana kakugcinanga lapha kona kuzavuka okunye okuzabe kukhulu kulalokhu kanti kwelethu ilizwe lapha kakula muntu ozakwenza enye into wena libonanzelela abantu abethu imali ihambe egoli lihamba lisesawa amapholisa emakhoneni lapha eZimbabwe uyasuka le police erenkini uzuyengena e-central police station izikambela lifoliseye lingakhulumisananga lingasozeli ukuza ukuthi uyangaphi but ngale goli phuthuphutshe ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi phuthuphutshe ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi efinder ayisikho kini fundani ukuthi noma ilikholisa ukuthi marane kodwa wobani lento yenu eliyibambile ekhaya ukuthi hayi lanxa kungaba nje ngiyabuyela ekhaya register and vote ngoba lingayekeli ukwenza njalo engxa yeyichanisi yenu eliyiphiwe yona le uNkulunkulu angazi ukuthi abantu kakhulu ngilalele amanamba kade ephuma emathebeyiland abemancane kakhulu liphinde lokwala ukuyevota futhi and weso kuzoyenzakala kambonge nganala magama nyakhuthazwa ntanga ukuthi kabayevota abayecheka amabizo benze yonke inone of the fine ti beyenze behlale belindele ukuvota bevote bese belinda belalela okunje ukuthi ungabhayela umfazi incwadi ngamthanda kakhulu umbhayeli ubona ihambile yayifika kuye uhlezi ulinde ukuthi kumbuza yala kumbuza avuma yikho okulindeleyo lati asenzeni njalo kambonge undebele lokhuluma
sanibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 engabe nisaphila konke amakhona omhlaba amagumbi mani omhlaba bingelelwa ushesha lapha echolotsho bakithi heyi ngithi angigqugquzele nje ukuthi hayi asambeni bakithi siyolejesta sibhalisele ukuvota bakithi sike sivoteni kakhulu ontanga laba basha amayuti bakithi sivote ngobuningi bethu manawu sesihluphe kakhulu ezweni sike sikhipheni umbuso lo kade uhlukumeza abantu owezanu iminyaka eminingi kanje engikholwa ukuthi masingabhalisela ukuvota ngobuningi sizawunqoba sizayikhipha izanu PF embusweni bakithi mhlawumbe abantwana beke bephile kahle elizweni labo kuhamba benhlahlata belandela amazwe abanye beyolimalela khona ngale kulawo mazwe abangasafunwa khona sambeni bakithi sibhalisele kakhulu ukuvota simfake uNelson Chamisa ngoba yona iqembu esibona ukuthi lingasikhipha ekuhluphekeni okukhona sivotele i-3+C sonke bakithi angene uChamisa umfana omncane ake buse kahle bakithi hhayi sinebhilivi yokuthi hhayi ngempela uzaliphatha kahle ilizwe leli libuye njengobani kwakuyilizwe lihle kangaka seligugudeke lafa laphela libulawa izanu PF
linjani we-Studio 7 basakazi hhayi siyazibonga iy'nhlelo zenu siyazibonga ngisekele ubaba lo bekhuluma ngokuthi ezinhlelo uyazijenza endleleni zingaphutshanga lo waba wathiwa wathunjwa ngabe-3+C wabonakala sevele emozambique asiyizwanga impumelo yangikhona ukuthi kwaphetha ngani
bonani basakazi be-Studio 7 kunye labalaleli be-Studio 7 okhulumayo lona ngumfo kamalinga uphuma laphana elupani ku-H41 endaweni yasegwambavali endaweni okuhlala khona abantu ngakho ngithi ndlulise lo mlayezo omncane kangaka kakhulu ebantwini bakithi begwamba ilecalis ward ngithi laphana khankasela ibandla lemthwazi republic party MRP ukuthi ngomnyaka ka-2023 sicela ukuthi bantu bakithi litshintshe ukwenza livotele imthwazi republic party ku-MP nakukhansila u-MP wethu laphana ngubembede khumalo ukhansila wethu laphana ngusithandazile ncube ngakho ngiyalicela bantu bakithi elecalis ward kusuka elutho ukuze kuye kumele ukhumbe yonke abantu bakithi ngithi kasivukeni imthwazi Republic Party zasilwele endaweni yakithi njengoba libona umnotho wethu uyahamba izigodo zethu ziyahamba umgwaqo wethu ufile kasivoteleni imthwazi Republic Party ngobuningi divuka mthwazi vuka asiyeni phambili bantu bakithi singabuyele emuva singakhohliswa ngamaphati asuka eHarare ngoba azothatha umnotho wethu ngiyabonga
njani basakazi be Studio 7 siyabonga lonke basakazi lesithule news ezimnandi kangaka siyakwazi ngokwenzakala elizweni lethu mina ngumathumi Sibongo endlala kobulawayo into engifuna ukukhuluma ngayo yile census inamba le abasitshela yona le yakobulawayo iyasethusa and iyasimangalisa sibele abantwana abangaphetsheya kwelizwe siyazi ababalwanga kodwa bengabalwa njengabantwana abathileyo ngoba mina elayinini engihlala kiyo la ilayini yami lezinto ezingu-28 indlu lendlu ilabantwana basegoli mina nginjaba abantwana base goli bangu-5 sibashiyela babasegoli i-population lapho enhlala khona e-Cardi Park phose ile 100,000 yona yodwa kuphela ngoba now izaba ngama-constituents angu-3 kodwa kuyephuma lokho esikuzwileyo lokho kulabo yonke ibulawayo nje hhayi bangabosenza swan besensus bengaqali ukusenza kanje ikurigi phela kurigi uzirigi i-sensus ikurigi i-sensus phela lokhu bangayenzi njalo sicela besihloniphe kancane
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ku WhatsApp ngenombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha e-Al-Qaeda u-Ayman al-Zawahiri ubulewe ngempela sonto kwele Afghanistan. UZawahiri, owayeyisizalwane sakwele Egypt, ubikwa edutshulwe ngendizamtshina engelamuntu oyitshayelayo i-drone. Kolunye udaba lwezemelika, inani labantu asebefile kungozi yezulu esigabeni seKentucky selifike kumachumi afika phose amane 37. Izulu leli linengeviki edluleyo ladiliza izindlu, amabholoho lakhukhula lezimoda. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye baba, kanti siletha sibili ukudana okukhulu sikhala labantu baseKentucky kulesi sehlakalo saleli zulu elisuke laqhamuka laba lizulu elikhulu kakhulu elisuke lathatha isigaba esikhulu ikakhulu e-Eastern Kentucky. Kuthethwe yonke into, kuthathwe izindlu, amabridge, imigwaqo lakho konke lokhu. Ngamanzi amaningi izulu eline ngesiqotho esikhulu isiphangephange. Kwaba lamanzi amakhulu kakhulu, kwagcwala amanzi yonke indawo, kwaba lokulahleka kwempilo. Aluba nxa bengigcina bekukhona pho nje amashumi amabili labantu abasifica mnwe mbili 28 abafileyo abebesebefile, kodwa kukhangelela ukuthi kuzatholakala abanye abafileyo njalo. Lapha kuliqiniso sibili ukuthi owinto okhona ungakhangela ilizwe leli lonyaka lichisile ukwedlula sonke isikhathi elike lachisa khona, ikakhulu khona kwesithi thina i-heat wave. Kuhlezi kakhulu phezu kwaleli lizwe ezigabeni eziningi, abantu abaningi bebengaphansi kwayo le i-heat wave. Aluba thina ngaphayana eZimbabwe besila lokho kuthiwa i-cold wave, obekugodola ubugodola okukhulu abakade bekubabaza, ngapha bekulokutshisa khonoko. Ukuthe khonapha eKentucky kuphela ukutshisa khonoko kwasekuqhamuka lona leli zulu elibulela abantu lenotho yakhonaphayana. Yikho kuyatshengisela sibili ukuthi khonoko kuthiwa i-global warming. Asekusifikele sibili, sekufikele umhlaba. Aluba bekukhulunywa ngakho iminyaka engamashumi amabili edluleyo, bekungathi hayi akulalutho, bakhuluma nje. Kodwa ke hayi, sekukhona sibili, ngoba kuza kwenzakala futhi ngibona ngathi ngikhona sizabona okuningi okuza kwenzakala. Kukhona lokho abakubiza esilungu abathi ngama-extreme weathers, ukuthi kukande kakhulu, kutshise kakhulu, izulu line kakhulu, izulu liyekele ukuna. Kulezinye indawo lapho kuza okungazoze kube lezulu kha 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 sivile kuome ukuthi kha lingazange lidonte kwezinto indawo line njengakhona lokhu likhukhule.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla leCitizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.